Adisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni yeStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-15 kuNtulikazi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. EleZimbabwe libika lilokhelilo elikhokhelayo emazweni wonke omhlaba kudaba lokukhwela kwentengo yempahla inflation lilasilinganiso esedlula amakhulu amahlanu ekhulwini i-559% ngomnyaka.
Leqiniso ukuthi i-inflation kathesi kukhanya njengani yehlile mbijana kakhulu ngenxa yokuthi sesile-currency entsha.
Udaba lwegugurawundi lulokhu lusemilonyeni yabanengi ukulandela ukuphawulwa kohlelo lokukhumisana umlotha ngalolu daba izolo.
Ngoba kade sikukhangelele ukuthi khona kube nokuvuma ukuthi senzakalo siyomfuqazisasa khona. Okwesibili kube nendlela yokudinga ukukhumisana umlotha ngokucela uxolo.
Abanye abasekeli bebandla leZANU-PF balokhu besithi bafuna uMongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa lanxa amahlandla akhe amabili okukhokhela ilizwe ephela ngomnyaka ka-2028. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Ingcwethi yezenotho yelemelika elodumo osikhwica mfundo Steve Hanke uthi eleZimbabwe lilokhu liyilo elikhokhelayo emazweni wonke omhlaba kudaba lokukhwela kwentengo yempahla i-inflation linesilinganiso esedlula amakhulu amahlanu ekhulwini i-559% ngomnyaka. Inani leli lehlile kakhulu nxa liqathaniswa lalikhupha ngenyanga kaNhlolanja elaliyisilinganiso esedlula inkulungwane ekhulwini i-1397%. Ibhange elikhulu lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lasungula imali entsha e-Zimbabwe Gold ngomabasa ngenhloso yokumisa ukukhwela kwentengo yempahla lokuswela amandla kwemali ye-Zimbabwe, njalo ezinye ingcwethi zezenoto zithi lokhu kwaletha ukuhlaliseka komnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Leqiniso ukuthi i-inflation kathesi kukhanya njengani yehlile mbijana kakhulu ngenxa yokuthi sesile-currency entsha, njalo ngokubona kwethu i-currency leyo singathi i-stable kayikaqali ukuswela amandla. So uzabona ukuthi kathesi i-currency i-stable, njalo intengo ayikhweli njengalokho okwakwenzakala ngesikhathana ezehluleyo.
Ukungakhweli kwentengo yempahla kungabe kusenziwa na ikwazisa njalo kahulumende ukuthi kwengezelelwe imali eyiyo esekela izigi isuka ku-285 million isiya ku-370 million na?
Khonokho ebantwini singathi ngama numbers kodwa ayabe engatsho lutho, ngoba abantu ababefuna ukubona ukuthi intengo ayikhweli njalo into ziyatholakala ezitolweni. So ukwengezelelwa kwemali esekela i-currency unceda labo engxenye ama-economies labanye abenza i-business, kodwa abantu makhaza abalandaba lakho lokho. Intengo iyabe ingakhwelanga ngoba into ziyabe zitholakala lula, njalo siyabe sibona ukuthi abamabhizimusi khathesi basafaka ithemba kumali entsha leyi ukuze babone ukuthi kuyozela ngomona.
Singabona lokhu ukuqhubekela phambili kuze kufike ekupheleni komnyaka na, kusingakabuyeli lapho esivela khona okule ntengo ezaziphongukhwela nje mahlayana?
Into ekhona eZimbabwe enza ukuthi imali yaseZimbabwe iswele amandla yikuthi abantu abalathemba layo. Uhulumende engabuya lamachinga awokuthi abantu babe lethemba le-currency, siyakubona kuqhubekela phambili. Khathesi abantu uzabona ukuthi into ezinjenge rent, into ezinjenge ama passport, into ezinjenge ama toll gate balokho bephadala ama US dollars. Kungenzakala ukuthi ama business amaningi ayabe efuna ama US dollars, imali ize qala ukusela amandla. So nxa kuyukuthi sesilethemba mbijana kumali yethu njalo sesisebenzisa ikakhulu kuma services atholakala kuhulumende, kungenzakala sibile ukuthi singaqeda umnyaka imali intengo zingakhweli kakhulu.
Umnumzana Masimba Kuchera incwethi yezenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Disability Rights Center ubesecingweni le-Studio 7 eseBhilitane. Abanye abasekeli bebandla lezano PF lokhe besithi bafuna umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa lanxa amahlandla akhe amabili okukhokhela ilizwe ephela ngomnyaka ka-2028. Ingcwethi kwezombusazwe zithi indlela abasekeli laba abenza ngayo ingabe iveza ukuba abatsho njalo bakhuluma bezimele kumbe umongameli Mnangagwa nguye obathumayo ngoba engafuni ukuthiya isikhundla. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva komhlangano webandla le-ZANU-PF eMaswingo lapho abasekeli bebandla leli abathe umongameli Mnangagwa kumele abuse kuze kuyefika u-2030. Amazwi la aza ngemva kwamaviki amabili selokhu umongameli Mnangagwa wazisa uZulu eseMtare ukuba kasoze aqhubeke engumongameli welizwe. Akwaziwa ukuba abasekeli bebandla leli benza lokhu belandela uMnangagwa kumbe hatshi. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezombusazo zithi kusobala ukuba umongameli kajunganga kutshiya isikhundla. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Herbert Jamuka owebandla le-People's Unity Party othi okwenzakale eMaswingo kuveza ukuba inyathelo likaMnangagwa lingabe liyindlela yokulinganisa ukuthi uZulu uzakuthini.
Siyakhondema kakhulu abantu be-ZANU-PF beMaswingo province namanye ama provinces labo baindoza uMnangagwa ukuthi aconteste 2028 presidential election ngoba uMnangagwa ithemu yakhe iyaphela ngo-2028 yokubusa. So kufanele uMnangagwa ahlale phansi aphumule ngoba uMnangagwa angangena futhi ngo-2028 ukuthi abambe ilizwe abe president again, hayi abantu bangafa indlala.
Amazwi kamnumzana Chamuka asekelwe ngenye ingcwethi umnumzana Pride Mkono owenhlanganiso ye People Power.
Thina sasivele sikwazi ukuba uMnangagwa wafuna ukuchiya ngendlela abayenza ngayo, kutsho ukuba engabe ebathuma ukuze azi imibono kaZulu njalo aze athi angangumongameli si abantu basho njalo.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcwethi umnumzana Herbert Ncubena othi umongameli Mnangagwa kasoze achiye isikhundla sakhe.
Asiboni ukuthi ungabe limqoto lelo ukuthi usefuna ukuthiya. Ungabona into zakhona ziqalise eMaswingo kusho ukuthi kukhona okulungiswayo, hayi undoda okangani umbuso uyawuthakazelela angeke aphonge ukuthiya nje. Lapha kulento eyenzakalayo badlala ngathi uzabona ukuthi khona khona uzaqhubeka kuzokufika u-2030 lowo amfunayo.
Kodwa enye ingcwethi umnumzana Libhati Dube uthi abantu bazenzele abakucabangayo eMaswingo.
Abakwenzayo lokho akulandzayo. Abantu abafuna ukuthola uncedo lokuthandwa besebenzisa ibizo lakhe umongameli.
Osekela ibandla le-ZANU-PF umnumzana Thabani Dube uthi umongameli Mnangagwa kumele ahlale esikhundleni.
Yindoda engasi indoda yamazwi, yindoda yezenzo. Uyananzelela njengakobulawayo bajabulile abantu ngesakhiwo segwayisha ngali dem, uhlupho lamanzi luyaphela, iwange 7 and 8 ziya expandwa, wonke lawa ngama projects amakhulu akhangelele ukuthi azayenza impilo zabantu zibe nganeno.
Isimemezelo sikamongameli Mnangagwa sabuya ngesikhathi kulokungahlaliseki ngenxa yemizamo phakathi kwebandla lakhe eleZanu PF eyokuthi kwesulwe imigoqo yesikhathi sokuhlala ehofisini kukamongameli welizwe. sokudume islogan esithi 2030 umnangagwa uzabe khona lanxa kulabanye kubandla leli abakuphikisayo lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zePlumtree zikhala ngokwabelwa umumbu obolileyo lugatsha lukahulumende ole Public Service Labour and Social Welfare ngaphansi kohlelo lukahulumende lokutholisa uzulu ukudla kulandela isomiso esibangelwe yiEl Nino. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Unkosikazi Nomhlendiweni Ngwenya oyinduna uChief Wasi wezimnyama eMangwe uthi sebathola umumbu wesiphala senkosi kodwa owabelwa uZulu uvela eSocial Welfare wonakele.
Ngitholile isiphala senkosi. Ngiyabonga kakhulu baba president. Kodwa umumbu ubolile baba president.
Isakhamuzi sePlumtree eMangwe umnumzana Mathetha Masuku uthi baphiwe iSocial Welfare umumbu obolileyo.
Kwasikhavaya abantu abaningi babesithi ngani lokubonakala ukuthi ngathi lobuye ngemuva ngathi kathesanyana owesiphala senkosi hayi ukhanya ungcinywana.
Isakhamuzi seMzingwane umnumzana Thulane Alex Letter uthi abanye batholile umumbu kodwa abanye abatholanga njalo lezifuyo seziqalile ukucuba.
Njengakathi sivele nje utshani njengakithi enswazi eMzingwane khonapha la manzi lawo awekho sezihawulisa laba balemali abanelisayo ukuthenga ifiti sebeqalile ukuthenga ifiti.
UChief Masuku weGwanda ematshetsheni uthi indlala ekhona lonyaka akaze ayibone. Umnumzana Ashley Sithole oyinduna yecholocho uChief Gambu uthi utholile umumbu ngaphansi kohlelo lwesiphala senkosi. Umholi wekhansili yezinduna elizweni uChief Mchana Khumalo uthi zonke induna zizathola amathani angamachumi amabili lanhlanu.
Induna ngayinye ngayithola amasaka angu-100 ekhulu lamasaka ukuncedisa umvali isikhala se-social welfare lapho kusilele khona ku-welfare la induna ingene ingenincedise lapho.
Unkosikazi Rorisang Makhurane umqondisi kutshwa kwenhlelo ePlumtree uthi izakhamizi ezithe zathola umumbu owonakeleyo kumele ziwubisele eSocial Welfare baphiwe omunye kodwa abakatholi imibiko evela kuZulu ethi bathole umumbu owonakeleyo. Kusenjalo abanye bayasola uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa aluphawule izolo olokukhumisana umlotha ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi. Isikhulumi senhlanganiso yabanye ababekuviyo lebutho eleZipra umnumzana Besta Willie Magwizi uthi uMnangagwa udlala ngengqondo zabo ngoba engafuni ukuqala exolise.
Uhlelo lulotshiwe sibili imizamo siyayibongela kodwa ngesifinyelelo izwe esingazathi kazikho azikwananga. Ngibona ngathi into angiyikhuthukasha ngoba kade sikukhangele ukuthi khona kube lokuvumba ukuthi senzakalo sobhuqazi sasikhona. Okwesibili kube le ndlela yokudinga ukukhulumisana umlota ngokucela uxolo bese silandelake lokho sokwenzakile namhlanje.
Owalwa impi yenkululeko umnumzana Khutshwe Khaya Nketha uvume lo mnumzana Magwizi.
Le indlela abafuna ukuba ilungise ngayo ayiqondanga, yonke esingayifuniyo engayinvolvi thina abantu esiyithi esabe siyiso esasibulawa. Ngaleyo ndlela nakudaba lungainvolvi thina abayiwo abantu ababesizibuhlungu uye ufuna ukuyasolva lobani? Awuna muntu asolvayo, so yena ufuna ukuzivikela lokhu okwenziwa nguhulumende wakhe.
Umnumzana Chinga Dube uthi bakhangelele ukuphiwa impahla zabo ezezipha lezaphu ezathunjwa nguhulumende. omde.
Hayi ukuthi kuzabalwa. Hayi lokho phela khona uyakhuluma. Process yakhona.
Umnumzana Suthe Ntshirodza ophatheka kwezombusazwe uthi umongameli Mnangagwa waphatheka kudaba lwegugurawundi ngakho balalungelo lokukhokhela lolu hlelo.
Mnangagwa wayenguminister of state security ngesikhathi sombhuqazwe umthetho uthi wona nemo judex impropria causa kusitsho ukuthi umuntu angaza kabe ngumantshi kumbe ureferee umbunompembe endabeni lapha yekethiswa yena icala.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Human Rights Commission unkosikazi Jesse Fungai Majome uthi ulusizi ngoba ikhomishini ebimele iluphathe loludaba eyokukhumisana umlotha ayisekho. Umongameli Mnangagwa izolo uthe abantu babe lesineke njalo bebambane ukuze uhlelo lolu lusebenze. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izigidi lezigidi zabantu ziqalisile ukuvota eRwanda namuhla kukhetho lokudinga umongameli kanye lamalunga edale lephalamende. Umongameli Paul Kagame walelo lizwe ukhangelele ukunqoba kulolu khetho okuzawuba lihlandla lakhe lesine elokubusa, kubika abezindaba abe-AP. Imota ebilebhomba idubukile phandle kwesigodlo seSomalia eMogadishu ngesonto ntambama yabulala abantu abahlanu yalimaza abangamachumi amabili. Lokhu kwenzakale abantu bebukele umdlalo wenguqu owe-Euro 24 kumabonakude. Amapolisa athi abacatshangelwa ukuthi benze lokhu ngabokholo lwesimoslem abangabahlamuki, kubika njalo abezindaba be-AFP. Abezempilakahle bathi abantwana abazalwa belomkhuhlane wechukela owe-type 1 diabetes kumele bethole uncedo masinya ngoba ulakho ukubulala. Bathi kunzima ukuhlolisisa isifo lesi ebantwaneni abasanda kubelethwa, kubika uBathabile Masuku.
Umkhuhlane wechukela obamba abantwana obizwa ngokuthi type 1 diabetes uhlasela abantwana ngoba ezelwe umbendeni wakhe ungenelisi ukukhipha abathi insulin. Ngokunjalo umzimba wakhe uyabe ungenelisi ukwamukela ichukela ukuba lisebenze kahle. Akwaziwa amanani abantwana abalesifo lesi eZimbabwe loba ingcwethi kwezempilakahle zisithi engaba munye phakathi kwabane abalomkhuhlane lo abakuthelelwa ngabazali. Ingcwethi kwezempilakahle ziqonqosela abazali ukuba bananzelele izibonakaliso zomkhuhlane lo ukuze umntwana athole ukwelashwa ngokuphangisa. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansile yakobulawayo, uchasisa ngomkhuhlane wechukela labantwana.
Type 1 or juvenile diabetes ngumkhuhlane wechukela ohlasela abantwana abancane imbamo. Lowo ubangelwa yikusweleka kwe-insulin emzimbeni, kodwa yakuhlaleni sisazi impawu zomkhuhlane wechukela: ukuthambisa kaningi, natha amanzi kaningi, cikize umzimba, ukuzelwa indlala njalo njalo, mbijana mbijana, usenza njalo umzimba ube lokhu cikizeka.
Udokotela Derek Matsika osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo uthi kunzima ukwelapha umkhuhlane lo ebantwaneni.
Ku-type 1 vele kala insulin, so asila thuba lokuthi sikontrole nge-diet kumbe ngamaphilisi. Sihle vele siqalise nge-injection, okunye kulandele i-injection from there. Lo yi-acquired ngoba vele wabalayo emzimbeni. Ichukela into vele evela ngakwakho phakathi emzimbeni kusuphuma usiya phandle.
Uqhubekela phambili udokotela Matsika eqonqosela umphakathi ukuba asekele abantwana abagula lomkhuhlane.
Ngenxa yokuthi uyanda abantwaneni siyanda ukuphuza ukuyibamba. Yikho abanye abaningi abe-type 1 abayandanga ukuphila empilweni njengabo-type 2. Kodwa singaphangisa ukuyibamba, siphangisa ukuyikhontrola, labo baphila kuhle njengonke umuntu. And uyafuze landele imithi le impilo yakhe yonke. And futhi ukuqhakathekile ukuthi khona abantwana laba sizantula belawo sibancedise, ngoba ukuba ngumntwana ozihlaba injection every day impilo yakho yonke, sithole ukuthi abaningi abaphambanisa ingqondo, so babedinga i-support psychologically ezikolo langikhaya.
Unkosikazi Janet Masuku, umzali olomntwana ogula isifo sechukela, ulandisa ngendlela umntanakhe asephila ngayo.
Umntanami waqalisa eleminyaka emibili esibanjwa ichukela. Kumele edle ukudla kwesintu kakhulu, isithwala samabele, umfushwa, indumba, lamakhuthu kakhulu, kamele angelambe kakhulu, kamele angesuthe kakhulu. Lama injections uhlaba ekuseni lantambama, umuthi wakhona uyi-$15 since ama injections athengwa ewodwa.
Ukutholakala umntwana elechukela akutsho ukuthi umuntu kasoze aphile impilo epheleleyo. Abezempilakahle bathi nxa bengalandela imilayo yabo bayenelisa ukungafiki esibangeni somkhuhlane esingenza impilo ibe nzima. Ngaphandle kokuthelelwana kokosendo, ichukela alithelelwana njengeminye imikhuhlane engalutho ukumemetheka. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Umhlangano omkhulu owebandla lama-Republicans o-Republican National Convention uyaqala namuhla kukhangelelwe ukuba umnumzana Donald Trump uzakhethwa kusemthethweni ukuthi amelele libandla kukhetho lukamongameli. Umhlangano lo uzakulandela ukudutshulwa kukaTrump esemkhankasweni wakhe ePennsylvania ngomgqibelo. Isehlakalo lesi sibulalise umuntu oyedwa kwalimala abanye ababili. Amalunga ebandla laseqalisile ukubuthanela umhlangano lo eMilwaukee, eWisconsin, ukulandela isihlakalo lesi umongameli Joe Biden ukhuthaze izizalwane zeMelika ukuthi zibambane ziphikisana lodlakela elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Thabang Nare oyisizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika.
Sesizwile ukuthi hayi umnumzana Trump ulungiselela ukuthi ku-convention le-Republican Party ukuthi efakwe-ke ukuthi ebe nguye ozaba yi-nominee ofakiweyo ukuthi leli qembu selifakele ukuthi ozaba ngumongameli nxa kufika ukhetho lukaNovemba ngubani. Uthi yena ekhuluma umnumzana Trump ukuthi hayi kumele ehambe eyekhuluma emhlanganweni lowo, ekhulume njengenkokheli yelizwe i-America, ephinde kulume njengenkokheli yomhlaba. Njengoba sibonile esitsho laphana sanda kudutshulwa, uthe kumele kuliwe ukuthi kuze kunqotshwe. Sicabanga ukuthi kutsho ukuthi kunqotshwe ukuthi engene ebe ngumongameli omusha.
Ukudutshulwa kwakhe lokhu ngokuwo obona kwenu kungaguqula na imicabango yabaningi, ikakhulu akade bengamsekeli?
Abantu abasacubungulayo lokhu bakhuluma izinto ezitshiyeneyo. Engikubonileyo mina, abanye bathi hayi labo akade bevele bezamvotela bazasuma ngamandla, baphakama ngamandla besiyabona ukuthi bavotile sibili, okuzenza ukuthi amavoti akhe enele. Abangakwaziyo yikuthi laba abavotela uBiden labo bazaba lentshukuntshu lamandla wona la afanayo ukuthi besukume labo behambe njalo bayevota. Njalo indawo adudulele kuyo ePennsylvania President Biden ekhethweni lwedlulayo luka-2020 wanqoba kuyo. So abantu sebezibuza ukuthi ngenxa yokuthi udutshulele khona kambe uzadala umahluko ukuthi iPennsylvania igcine iguqulwe yanqotshwa yathathwa yi-Republican Party.
Libona sengathi ukuhlaselwa kukaTrump lokhu kwakunyeke kudale na okunye okufuthelana okungaletha udlakela.
Umthandazo wabantu abaningi ukuthi kube lokuthula, ikakhulu kulandelwa ama-elections la abuya ngoNovemba. Emabandleni amaningi izolo kuyinsonto abantu kade bethandaza, abafundisi bekhuthaza abantu ukuthi hayi silizwe linye njenge-America, kakukhuzwe udlame kudediswe inzondo, even though Speaker we-Congress uMike Johnson laye kukhulumile. So yinto ekhanyelela ukuthi uZulu wonke uzayamukela kungabi lo dlame. Kodwa kukhona abanye kunjalo nje abalokhe besithi hayi kakuliwe kule nsolo eningi, abantu abakwazi kanti vele nalo okwenzileyo kwenzeleni into nje ukuthi usebhubhile. So akwazi ukuthi kade sebenza labo bani. So abantu bayathandaza ukuthi hayi kube lokuthula.
Umnumzana Thabang Nare isizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika obesecingweni leStudio 7 eseBoston. Okwamanje sengilichiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo lisithumele yona ngeWhatsApp.
Salubona msalubona ndinjani donke endaweni yegugura kundala ezintona izintona zidaza ezinye zezanu lezi so kudaba luthethwa ngabantu bezanu njani nxa kokuthi uliqiniso ngicabanga ukuthi iintona ezingaso zezanu zethu endiweni lujuba izinto lezo kuthiwa zingathonisa lolu daba phela kubulawelanga ntona abantwana kwabulawela abantu bezimbabwe abantwana abangahlokani le ntona futhi lezo sesiya edabeni lemelika lolo akutsho lutho ukuthi labana abantu bamhlophe kumbe bakhuluma isilunga nabantu nje abafanayo nakwamanye amazwe abavukelana khona sibona kusiba nezinto ukuthetha ukuliwa kutshaya
Studio 7 imumfana kaNdlovu khona ngale komshigana nesitoko kaGawu uGawule namhlanje uzwa khuluma iqiniso ngemali abahlala beyidla kuZanu-PF uyavuma ukuthi imali vele yadliwa kuZanu-PF kodwa ke uyivunyiswa ngenhliziyo yobuhlungu ukuthi ukwatile namhlanje badle imali eningi kakhulu kuZanu-PF bancitsha bamvayela ngaphandle so lokhu kukhuluma ngenhliziyo yobuhlungu ngenxa yokuthi akazange engene uMashezi kuyena le inyanga
Avele ukuthi kuthiwa nanga kuyaphuma uthe uyaphuma ngamanga lapha kubanjwa abantu ngengqondo mina vele nangibona ukuthi into lengqondo le ngamanga wodwa la bafuna ukubona ukuthi abantu bayenza naba bayaxhoxhoza umfula umfula vele ntuziwa ngogodo yikho kwenziwa umnanga akula kuphuma azokuphuma bayakholisa labangani bakhotshiwe ngaphana aye bashiye ukukholisa okungaka imali engaka abayidlayo elizwe phonge ukuthiwa uyashiye uyashiye kuyicathi lezisekileyo kwamaifo amapango kileyo angazi ukuthi bajhayelwa nabantu amaphoyisa abantu abangcono ngamasosha yibo abangani bayasuthwa ethiwe ngabo bayasuthwa shomo ngento elula kangaka kuyedikithwa khona mhlawu umhlangano wonalo wesadak abayenzi imisebenzi okumele bawenze balwelimi bayangitsala umbuso lamasosha akhe la adlaya asutha lawo besidla bebodwa abantu behawula eZimbabwe
kaqala siso ubaba obusayo ethi funa ukulungisa indaba yegugurawundi hayi siyabonga ukuba kuthi uzakulungisa ayenze ngendlela efunwa ngabantu abawonelwayo lesizwe seZimbabwe sonke esiphakathi kwaleli lizwe esabonayo umonakalo kodwa angiboni kusenzeka ngoba imathebelebele ayinamgwaqo ayilazibhedlela ayilazikolo ayilamadanga okwenziwe uhulumende lathi sakubona ukuthi nakho kubambekayo kodwa emsakazweni bakhuluma usuku nemini bethi senze lokhu senza lokhu bethi senza lokhu senza kanti bakwenze bani bakwenze nini lelo bani babonwa ngobani bekwenza kwahamba bani kuleyo mgwaqo ukhona umuntu oxoshiweyo ukuthi why ecomplaina ukuthi why abantwana abaqala isikolo befundiswa umuntu ongayazi isiNdebele besicela lisilethele umuntu oyazi isiNdebele noma ongayazi ulimi lwesiNdebele kakafundise from grade 6 kuya phezulu kodwa instead ukuthi akorrekti imistake alungise njengendoda efana ukuthi yakho umuzwawabe muhle yena akhetha ukuthi exoshelwane umuntu yikho ngithi mina le nto ayikhulumayo yize nezela khona lokho ukuthi izinduna zikhona into ezizayilungisa yize a matter of promotion izinduna ukuthi azixabanisele abantu abasezibhadala imali eningi ukuze zibe nolaka ebantwini bazo zibona ukuthi uhulumende uyasebenza kanti angasebenzi uyaxabanisa abantu
lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona ngewhatsapp kunombolo ezithi +12024650318 lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-live talk lapho esihlaziya khona umhlangano we-convention owebandla lama-republicans osungulwe namhlanje khona lapha emelika singakehlukani-ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela elezimbabwe libikwa lokhu lililo elikhokhelayo emazweni omhlaba kudaba lokuthekhela kwentengo yempahla i-inflation silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.